Iqembu elimela ilizwe emdlalweni we-rugby elaziwa kakhulu ngegama elithi Sables kusasa ngomgqibelo lizadibana leqembu leNamibia emdlalweni walo wesibili kumncintiswano we-Africa Gold Cup Group A1. Lo mdlalo uzadlalelwa esigodlweni selizwe leNamibia eseVinduk. Iqembu leZimbabwe linqobele iSenegal nge-28-16 emdlalweni walo wokuqala womncintiswano walo nyaka we-Africa Gold Cup, njalo lihlezi endaweni yesine engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emihlanu, ikanti iqembu leNamibia yilo lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo elitshumi ngemva kokuba selidlale kabili lanqoba kabili njalo. Abafana beNamibia banqobe abeTunisia nge-53-7 emdlalweni wabo wokuqala, kwathi kowesibili babhaxabule eleSenegal nge-95-0. Amanye amaqembu ancintisa kwisibaya sikagroup A1 ngabalisa eleUganda kanye leleKenya. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqulalo likweleNamibia lapho elikhangelelwe ukudibana lelakhonale kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano weChan ozaqhutshelwa elizweni laseKenya ngomnyaka ozayo. Umdlalo wangesonto ngowehlandla lakuqala, njalo lawa maqembu azadibana njalo ngempela viki yezayo emdlalweni wehlandla lesibili, wona azaqhutshelwa kweleZimbabwe. Iqembu elizanqoba phakathi kweZimbabwe leNamibia lizadibana lelizanqoba phakathi kweLesotho leComoros ngenyanga kaNcwabakazi, ukuthi elizanqoba lapho lizathola ilungelo lokuyaphatheka kwimidlalo yeChan ngomnyaka ozayo. Abafana beqembu leZimbabwe bangena kumdlalo wangesonto imisila ivele iqaphile njengoba besanda kuphakamisa inkezo yeCOSAFA. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu le-Islanders ngesonto eliza kuba nomhlangano ozangenwa ngamalunga aleli qembu, lapho inkokheli zeqembu ezikhangelelwe ukuba zibikele amalunga ngesimo iqembu elikuso phakathi laphakathi komnyaka. Isiphathamandla seqembu le-Islanders uNhlanhla Dube uthi lomhlangano uvele ulotshiwe kusisekelo sokukhokhela iqembu leBhoso.
Umhlangano lo uzakukhangele ukuthi uzwe uvela kumgcini sihlalo weqembu ukuthi kwenzakalani, kumi njani, kwingxoxo ezikhona kuma-sponsorship ingabe kukhona yini okwenzakalayo kumbe okungenzakala.
Iqembu le-Islanders lilesikweleti esifika phose kwisigidi samadola, njalo kukhangelelwe ukuba umphathingcebo weqembu uDonald Ndebele laye abike ukuba iqembu limi njani kwezemali, esitsho njalo ukuba imizamo bani ekhona ukuba leli qembu lithole imali. Okunye okukhangelelwe ukuhlafunwa kulo mhlangano yinguquko kusisekelo sombuso weqembu kulandelwa inkuthazo yenhlanganiso ye-FIFA. Lo mhlangano uzaqhutshelwa e-clubhouse yeqembu le-Islanders njalo uzaqala ekuseni. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu leZimbabwe libuthelele amaranzi angamakhulu amathathu lamatshumi amane lane 344 lilahlekelwe ngabadlali abayi-12 ngosuku lwakuqala olo mdlalo we-test eliwudlala leqembu le-Sri Lanka khonale kwele-Sri Lanka. Umdlali weqembu leZimbabwe uCraig Avin udlale indima enkulu ekufikiseni kweqembu leZimbabwe inani lalo lamaranzi ngemva kokuba ethwele amaranzi alikhulu lamatshumi amahlanu lanye 151. Lo mdlalo uqale namhla njalo ukhangelelwe ukufika emaphethelweni mhlazili-10 lathoba-12 kuyona le inyanga kaNtulikazi, njalo uzaqhubekela phambili kusasa lapho kuzabe sekulithuba leSri Lanka ukutshaya ibhola. Ngimele iStudio 7 kubulawayo, ngingu Joseph Njanjini.